Lokho kuphume lamhla lapho abenhlanganiso ye Southern African Regional Program on Access to Medicines and Diagnosis SAPAM bephawula umhlangano lequla lamalunga avela kunhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ngaphansi kwegama elithi Consumer Action Forum obona ngokuqoqwa kwenhlelo enhlanganisweni ye SAPAM le umnumzana Daniel Mulukele uthi lolu hlelo lusekela uhlelo lweSADC Pharmaceutical Business Plan. Umulukele uthi lokhu kuze ngemva kwenhlolisiso enziwe emazweni akumanyana weSADC ngomnyaka ka 2007. Uqhubeke ethi impumela yalinhlolisiso iveze ukuba iyaswelakala imithi ezibhedlela kanye lemaklinika emazweni aweSADC okubalisa lele Zimbabwe. Uthi kuqakathekile ukuba uZulu aphatheke kunhlelo ezizaphathisa ukuba banelise ukuthola imithi lapha ezibhedlela.
Uhulumende weZimbabwe labantu beZimbabwe ibabagulayo bamele ba make sure ukuthi imali esilayo, indleko esilayo njengesizwe, siyihambise kubudget kuhealth ikakhulu kundaba yemithi. So sizabe sitshengisa ukuthi in terms of ibudget, how much money needs to be put ku medicine and okwamanje sifuna isitshengisa owaqala ukuthi udubo lwakhona lukhulu kungakanani, lubanzi kungakanani ebantwini.
Umulukele uthi abezombusazwe kumele bazi ukuba indaba zokutholiswa kukaZulu imithi iqakathekile kakhulu ngoba impila kahle yabantu banye yiyona eza kutsho ukuba bayanelisa nawo ukuya kukhetho lobahashi. Uthi inkokeli emazweni awezikazi le-Afrika okufana leZimbabwe mazehlukane lomkhuba wokuphila ngokukhongozela kokuphela bedinga uncedo sikhathi sonke.
Indaba ezisusize ebuhlungu kakhulu ukuthini uhulumende abaningi e-Afrika ma kuthiwa sikhulunywa ngebudget balibali ukuthi kule health, kule education. Kugcine sokungabantu bezizweni ama-European Union abancedisayo. Le Zimbabwe lapha imithi eminingi ibhadalelwa imali ye-European Union. Yinto esifisa ukuthini siyenze ukuthini iphele.
Uthi sekudinga abezinhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye loZulu ukuba bafundiswe labo bazwisise indlela abelatshwa ngayo nxa bethe baya ezibhedlela.
Ikakhulu sinama-monitors in 6 different districts lapha eZimbabwe besilayo leKubulawayo leCholocho ababheka amaklinikhi babona imithi yakhona ukuthi kuhamba njani. Uthi kuncedisa ukuthi abantu babe lolwazi ukuthi udubo lwakhona lukhulu olunganani and ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi kumele kufakwe i-budget ukuthi size abantu sebedubekile.
Abesaphambi bathi khona kuzabunjwa iqula lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kuleli njengakwamanye amazwe aweSADC i-Consumer Action Forum ezakuhlaziya indaba eziqondane lele Zimbabwe emsebenzini wokutholiswa kukaZulu imithi ezibhedlela kanye lemaklinika. Bathi injongo kuyikuphathisa ekuthini uZulu kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bahlanganisa amakhanda kumizamo yokudinga indlela zokuthuthukisa ukutholakala kwemithi njengalokho okwenzakala emazweni athuthukileyo. Lomhlangano wokuphawulwa kwequla lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu i-Consumer Action Forum owenzelwe eBronte Hotel eHarare lamhla ungenwe zinkokheli lamalunga enhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezisebenzela eZimbabwe. Ngimela iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.